festival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation, the peace building. Sikhangele kakhulu indaba ye background ukuthi sekule iminyaka phose amathumi amane umbhuqazwe wayenzakala, kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo, kungaba yicompensation, kungaba ngama documents, kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka, akusayenzakalanga ngendlela esasiyikhangelele. So ngefestival le sizabe sitshengisa ke ama documentaries amabili esizawayethula kufestival le. Eyakuqala i-documentary ezethulwa mhlaka 25 October kuyabe kungumvulo, ithi khona One Night in 1985. I-documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay-11 acatshayo mhlaka 30 January 1985. Kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngabantu bebutho le 50 Brigade, kumbe labo ababesebenzelana lebutho le 50 Brigade bahamba bangaphenduki. I-documentary le izazikhayele khonoko. Esibili i-documentary ithi Children of Kuground Genocide, le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebulewe yi-Kuground ukuthi bona bunzima bana babuthwalayo bekhula benza njani, esikolo bahamba njani, bangabe lawo yini ama-documents. Sizabala esithi ngama-public lectures as well, lapho abantu ababe beya bekhuluma khona ngendaba ye-Kuground nale. Kuzaba leyo lo Professor Alexander Jesslyn Alexander owe-Oxford University, yena uzakhangela kakhulu ngendaba yama-dissident ukuthi kade kwakungoba babesenzani, kuyini okwayenza ukuthi beze besuke behambe egangeni kumbe bebuyele egangeni. Sizaba njalo lenye lecture ezayenziwa nguProfessor Timothy Scanesia, yena ozabe khangela ukuthi i-Kuground isenzakala lapha, kuyini kwakusenzakala emhlabeni wonke. Ilokuza i-topic yakhe ikhayela i-Kuground le-Cold War ukuthi kathi kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bazithulela ngesikhathi abantu bemathebeleland bebulawa ngumbuso kamgabe. I-lecture S3 izayenziwa nguVincent Hillary Ndlovu, yena okhiphe ibhuku emavikini anala amalutshwana adluleyo, ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice, A Loyal but Not Docile. UVincent Hillary ngomunye walabo owakuthiwa ngamalwecasha kumbe owakuthiwa babuyele egangeni, okwakuthiwa ngama-dissident abathi ngama-Kuground survivor. Yena uzasitshela ukuthi kagcine ezehambe egangeni kwakutheni.
Ungasitshela ukuthi umbukiso lo yagoqwa ngoba
ngenxa ye-COVID le ikakhulu futhi i-COVID esisetshenziswa nguhulumende weZANU-PF ukuthi abantu bengabuthani. Imidlalo eminingi esizabalayo izaba isebulenjini, so ama-launch ama-documentary la aprojiswe yi-site lokunye okuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epejini le-site le-Facebook elithi CITEZW. Azabe khona njalo ku-YouTube e-site CITEZW, khonapho ku-YouTube. So abantu bangahamba ku-YouTube, bangahamba ku-Facebook bebukele ama-documentary lawa, bebukele ama-lecture. So ama-activities amaningi azayenzakala online. Mhlaka 25 sizabalayo i-launch, lapho kuzabe kulabantu abalutshwana khona abamenyiweyo abazabuya ke ku-launch lapho, abazabe less than 100 ngoba umthetho weZimbabwe uthi akumelanga kube labantu abedlula 100. Thina sizabala abantu abaless than 100 abazabuya ku-launch abayi-invite specifically by invitation kuphela. Kuzabuya abantu abalutshwana abaya be-invite, but iningi lingabukela i-launch le ebulenjini, izabe iphuma ku-Facebook ye-site le-YouTube ye-site.